sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentathela izindaba u-Itai Dzamara. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe, i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Okhulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni, kodwa oweMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Embikweni awethule izolo, uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeso sokumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzanu PF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu ngumnakakwa kanye lemsebenzi yenkohlakalo aphatheke kiyo. Umphathi ntambo obona ukukhitshwa kwembiko uDr. Jane Fan Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthethweni ngele Melika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitsheso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitsheso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wethesa uMnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje eleZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yezitsheso zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwezitsheso zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuyathembisa kakhulu yikho akade sikukhalela. Asikhuthaza elemelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi elemelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwa ngaphambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasuze baxolelwe uhulumende wethu engikaguqulu izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano ebulenjini namuhla lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kundaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba lweZimbabwe alukantshintshi, kodwa indlela esiphatha ngayo izitsheziso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izijeziso ezintsha eziqinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kwinkohlakalo yeZimbabwe. Ekwesuleni izijeziso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli yethula minyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izijeziso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ole-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izijeziso lezi zingaphansi kohlelo lwe-Global Magnitsky Program olusekelwa lidale leCongress. Abafakelwe izijeziso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bagoqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga, labanye abakubandla lezanuPF kanye lamankampani ambalwa. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara, yena osele minyaka esishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshonaphi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla iAmnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhla ka-9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgcibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Vongai Chikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lukhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhetha ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Chikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba. Njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinika ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthi ubabazo ukuphi njalo kuyini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungiswe indaba yokunyamalala kwaDzamara. Kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
Ngokomthetho wakhe wezijeziso zenotho owezidera, uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye loPaul Chizuze acho ukuba bachonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelele ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelele ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, umongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethule amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intethelezindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa. Abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala selixhegu kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they've managed to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought isikhathi manje. Even last quarter, the previous quarter, o-president bathola 1.2%, 3% growth. You've done excellent. UJoe Biden is 5.25%. Kulezi into amele ukuthi azikhulume angazi kumbe umuntu antshintshe ithena yakhe, but he has to resonate with abantu namhlanje ukuthi bezwe bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi into eziningi ezingakhulunywayo which are usayithi yabantu. Ngokuba lixhegu kwakhe uJoe Biden, abantu abaningi bebelieve ukuthi uKamala nguye bengupresident ukuthi ngiyonza olungiselele ukuba president. And uma ungumuntu oku-right wing, sukhangelele ukuthi uKamala usesibuse 4 years, engaze bewine futhi uyawina, uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani?
Khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngalo indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abe ezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli. As close as the election is expected to be, uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy. Ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York oko wathi bemsuwa ngumama lana wathi hayi naphelela kwazicela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hayi yavele athethi sekuthiwa kabhadala usedliwe wathi hayi akwazi ukuthi kakula muntu ohlalele imali njalo athethi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela. So yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe iscreen and then ama-point kaBiden engasawi kuhle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagesi eseKariba Hydropower Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa ukuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. IZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela eWanke le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane. Okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sibanda.
Ungawuye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi i-climate change kwenza ukuthi izulu lingasani nyaka kuzayo kuvele kuhlangene kuzathi indlala sithi ukufelwa zinkomo sithi kuswela amagetsi kuvele kunjalo izulu alinanga and of course kujayeleke ukuthi eCaribbean ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzibeza ujayele ugwembe ujayele ukugcwala ngabo May kodwa lo nyaka angiboni vele kuza yenzeka khonoko ngoba izulu kalini yikho khonoko esikhuluma nxa sithina umumo womkhathi suguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udubo lolu?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka saqala ukube sisenza amanye imizamo engathi mina ama alternatives awe power generation ekumele ukuthi njengelizwe ngabe siqina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe ayenza lokho sokuthi sustainable energy engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company kunje sonke iyasebenza lezakhamizi ifakele abantu amasola ngezikwelede kwenzela ukuthi bangabile overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende ukulungisisa lolu dubo liyibona njani?
Amanye sephiwe ama-license isikholela ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerate amanzi labo ngoba nxa sebengabe kungenzanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yokuguquka komkhathi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kweZimbabwe elithi kumele zesule zonke izijeso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazo elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngeleMelika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu sixoxe lomnumzana Kudam Saka okubandla lezano PF la kwinhlanganiso esekela ebandlaleli eForever Associates Zimbabwe othi abantu bonke kwele Zimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo owayekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlangu njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMunsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le enzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions nabanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi nibarigama election into ezwisa usizi. Into ethina kade siyikhangelela njengezulu weZimbabwe yikubana ama-sanctions lawa ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibe sihamba sibe kuyafuka ngokuthi uyakudriva imota iyabibambi i-handbrake but thina sibe siyidriva leyo mota ibambi i-handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka lapho ukuthi hhaku kulahlelwe katshana izijeziso lezi wona uthini?
Njengenjalo abantu beZANU-P F bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani la angisela budlelwane kunje lami ngingu Fortune Mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye. UDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye, ngiyabolekisana laye na imali kumbe angibolekisani laye. Uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America. Nama-sanctions afakwe izano efakela abantu beZimbabwe. Ama-sanctions obusela, ama-sanctions obudlwangudlwangu ngokutshaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni be kwachelo zo politics yiwo ama sanction amakhulu esikhala ngawo silesifiso sokubana alubana izano PF lokuthunga melibawo baya wakhipha la ama sanctions ebantwini baseZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba umlalazi lapho uyazwela baba Msaka ukuthi udaye ama sanctions amakhulu kumbe ngithi izijezu zenoto ziphakwe labantu libandlele izano PF kunuthini ngakhona
lokho kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporter iAmerica kulalapha esithi khona khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe. Kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporter umthakathi. Ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu kuthiwa hayi izano PF yehlulekile ukwenza ukuthi bebe lethuba lokubusa.
Kusaka ukuthi kuthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hatshi abantu bakwele Zimbabwe. Lapho ke uthi hayi phela lapha elemelika likhangele lokana kumhlabathi njengoloku uhlala kukhulunywa ngabantu bezano PF. Wena ube kanjani kona?
Umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngapi. I-America kayitshontshi golide yeZimbabwe. I-America kayitshontshi ithimba elupane. I-America ayitshontshi diamond eZimbabwe. I-diamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo Msanga sihawula namhlanje sizizalwane zeZimbabwe. Amanye amazwe ase-Africa njengokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphesheya. Yebo abavumelane entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana sokuyisikhathi sepolitiki. Ungakhangela la eSouth Africa kulama election lonyaka abantu be-EFF bayakhampena freely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo oPatrick Nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana. So ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Yamzomzaka ukuthi lina kuzana uphi yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini ayikhona ukuthi ngamazwi aliphakela izijezo zenotho.
Ukubana umnumzana umlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu. Mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho? Imizekeliso yakhona ingaphi? Njalo kulelizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language? Wonke amazwe e-Afrika ungahamba kathesi khona le-DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abala ma-sanction.
Lapha lizwe umnumzana kudamsaka ukubandlale zano PF lenhlanganiso yeFAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe kweZimbabwe njalo oye kubandlale Triple Sim bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo, umholi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lolu sizo alukafinyeleli abanengi eMathabeleland North.
liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleni north umumo omubi indlala ibhahile. Uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala nyakenye abantu abavunanga kuhle lonyaka khona isimo sibi okumangalisayo. Abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla. Abantu bathwele nzima abakulanda abazayivuna izilimo sezithile ngaphandle kokutsha kwezilimo izifuyo ziyafa amanzi aphela emachibini emadamu. Indlala ibhahile sibili kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende.
Uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele. Liyazibona yini lezi nhlelo khona ngapho eMatnorth?
Kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla. Sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo, kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla. Bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla. Ngitsho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla, njalo isiqiniseko sokuthi baza kuthola kasikho, ngokubana kuvele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kule ndlala ukuthi enze njalo engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala. So siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela, uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu, kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva asiboni uhulumende ekwenza lokho. Njalo futhi njengoba ngitshilo kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla, ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke, hathi kuhlekana elithizela abantu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokeli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa lontungameli Nkomo e-Studio 7 esecholotsho. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu abalaleli be-Studio 7.
Sibingelela inkundla ithi lijona njani basakazi. Yebo, siyabezwa abantu bezano bethi khona iZimbabwe is a sovereign state, but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe, kunceda ngani abantu ama-citizen elizwe? Kambe lokhu kuba i-sovereign state kwabo yikwenzani? Kube lokhu behlukuluza abantu ngakho, yikho abakhuluma ngakho, yiku-abuse abantu, yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead. Ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vele bayazi lokuthi bafunani vele abazi lutho lapha.
Siyabonga sifingelele ku Studio 7, sifingelele ku Studio 7. Njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle. Sikhulunyela ukukhuluma into esizibonayo. Thina hayi sibe sikhangelele ukuthi ibandla le CCC liza sikhiphe ebunzimeni lathi sikwanise ukusebenza. Manje hayi ukhanya izanu iya la ukuthi kubuse omunye umuntu, bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe. Into abayifuna bafuthi bebelokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingelancedo, izinduna. Ubuduna ukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona. Sasingakwazi ukuthi induna thina kuthiwa ngezanu, but kathesi hhayi izinduna zonke nje ngokwezanu nje lokho kuzinduna eblawayo nje nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintsha iblawayo ibe kahle. Ugodadi ongowe-CCC hayi uyasebenza lubaba, uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala, kalandanga uzotshontsha, ulande ukuzolungisa. Kafani labantu bezanu abazotshontsha ngupolayithi enkulumani 5.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukubona abantu bezimbabwe phakathi kosizo olungaka. Izanu PF le khona eholwa ngu Emmerson Mnangagwa isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezani bona abancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafakwa intando yeningi mawuthi uyabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu mbe ababathembisa yona esikhathi bebakhankasela okay ine bavuka bathi saka kuyo ilay eyokuthi badilize ama opposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula lelizwe yiyo kuphela into yezani.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Silu gqibake lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.